Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 27 kumabasa 2022. Igama ngontungamili nkumo ezihamba phambili. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye onye inflation sesikwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye onye inflation sesikwele sayaphose kukhulu 96.4%. Ngokubika kogatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency. Lokhu kutsho ukuthi intengo yezinto ikhwele nge 96.4% kusukela ngomabasa eminyakeni odluleyo kuze kufike namuhla. IZimstats ithi njalo nxa kukhangelwa inyanga ngenyanga i-month on month inflation, intengo yempahla ikhwele isuka kokuyisithupha 6.3% ngombimbitho yaya ku-15.5% kulinyanga. Ithi njalo umuntu oyedwa usedinga amadola zinkulungwane ezedlula kancane eziyisishiyangalombili 8,366 Zimbabwe dollars eyokuthenga ukudla ngenyanga. Nxa ihlangene lezinye indleko ezitshiyeneyo, limali iba zinkulungwane ezilitshumi lanye 11,363. Lolu gatsha alusatshongo ukuthi umdeni wona usudinga malini. Ingcwethi kwezenotho zithi ukukhwela kwentengo yezinto lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuluphatha kuhle udaba lomnotho. Nanku idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola laseMelika. Emkambo oqhutshwa iReserve Bank oweForeign Exchange Auction izolo, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu elilamatshumi phose ayisithupha 1:159. Kodwa emkambo wensitha oyiwo osetshenziswa ngamabhizimusi, idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwamakhulu amathathu 1:300 kusiya ku-350. Sokusele amalanga amathathu kuphela ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census uZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Uhlelo lolu luqale mhlaka 21 kulinyanga njalo lugqitshwa mhlaka 30. Abanye bakhala ngemibuzo ebuzwayo efana lokuthi nxa ulengane eyintombazana engaba leminyaka elitshumi lanye 11 kumbe engaba kubo grade 7 iyabe ilabantwana abangaki. lo ngomunye wemibuzo ebikwa icunula abanengi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter uthe umbuzo lo uqhakathekile ngoba ujonge ukuveza sobala udaba lokwendiswa kwabantwana eZimbabwe. Abanye ababalayo babikwa bexotshwa emizini yabanikazi kumbe besethuselwa ngenxa yemibuzo enje. Sixoxele siphathamandla sebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ababalayo siqala sukubabona bebhodabhoda mhlaka 21 nje kusise kuseni kuze kufikela namhlanje lokhu bebhoda sibabona okuveza sobala ukuthi uhlelo lolu luqhubekela phambili kuze kuyefika khona mhlaka 30 ngoba batsho njalo nxa bekhuluma emaredweni bona bezimstadi. So sikhangela ukuthi nxa kufika lesi sikhathi namhlanje phose ingxenye yenani labantu bahlala eZimbabwe babe sebebaliwe ngoba siyababona laba ababalayo ama-enumerators abhoda nsuku zonke engena izindlu ngezindlu ebala izimuli ezitshiyeneyo.
Abantu bayavuma yini ukuhlala phansi lababalayo laba bephendule imibuzo ngoba kulembiko esiyitholayo abanye bekhonona kakubi besola imibuzo abayibuzwayo?
Iningi labantu, iningi lezakhamizi esesithe saxoxa lazo, hhayi kukhanya abaningi sibili bayasebenzisana lalaba ababalayo, bayasebenzisana lama-enumerators, njalo abaningi bazimisele ukuhlala imizuzu ethize sibili ngoba imibuzo ebuzwayo iminenganyana kuyafika phose amathuma amane emizuzu. Umuntu lwana uyabe buza lokho ebuza kwezinye indawo njalo nxa kuyikuthi imuli inkulu kuyafika sibili kumzuzu engaba ngamathuma amahlanu. Kodwa sikunanzelayo ukuthi abantu bakobulawayo bazimisele sibili ukuthi basebenzisane nalaba abantu ukuthi babalwe, njalo iningi nxa sixoxa lalo liyaveza ukuthi hhayi sebefikile emizini yabo sebebabalile babuza leyo mbuzo eyabe ibuzwa ngoba imibuzo yakhona sibili ijulile. I-questionnaire yangikhona ile mbuzo phose ngaba lezigaba ezilithumi okuveza sobala ukuthi information eyabidingwa inengi, njalo silethemba lokuthi izaphathisa abahlali bakobulawayo abahlali beZimbabwe ngoba ukubala kwakhona kugoqela ukuthi umuntu anike lawo magama abantu abayebethe balala ngobusuku bukamhla ka 20 ngolwesithathu lolodlulileyo kusiya kusa kungolwesine umhla ka 21. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi engxenye kwesinye isikhathi imoli yabithe yaba lama visitors njengoba sikwazi ukuthi bekuli careful lepasika bonke labo bantu ke bazabalwa lapho kade belele khona. Sokungenza ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi imizuzu icinisi sibamnengi, kodwa ke siyakhuthaza ukuthi abantu babekezele abantu basebenzisane logatsha lwezimstadi ukuze kuphume inani eliqondileyo labantu abahlala kobulawayo lalokho abangabe bekwenza imisebenzi abayenzayo. Abantu bangesabi ukukhuluma abakwenzayo nxa kuyikuthi umuntu uyivenda achaze sobala ukuthi hhayi yena uyazithengisela imibhidi uyathengisa lokhu lalokhuyana baza kubhala phansi konke konkala. Nxa umuntu engasebenzi bakuveze khonokho. Lanxa kuyikuthi umuntu uphelele endleleni ukufunda siyakhuthaza ukuthi abantu bakukhulu mekhona ukuze kuvele sobala isimo sepopulation yelizwe, isimo sepopulation yakobulawayo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Izakhamisi zeCholocho zithi lonyaka zibhekane lendlala embi ngoba izulu kalinanga kuhle. Zithi kwezinye izigaba izifuyo seziqalile ukuswela amadlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake wamela iCholocho edalele ePhalamende njalo eyisakhamuzi umnumzana Belief Gawule olilunga leZanu PF.
ECholocho Gande kubi emasimini, indlala sibili, indlala yako konke, indlala abantu abala kudla ukudla izulu likilizile, izulu abuya kuhle kuqaleni kwathi ngemva kwakhonokho amabele achabalala ila izulu labaleka amabele azawonakala. Ngokunjalo kwakwazise lesi lotshani ezifuyweni, utshani uzashipha njalo izifuyo zebulazi zizabulawa yindlala, kwazise namanzi azas kuhlupa xa kungacabanga neminye imizamo yokuthi kulungisiswe khonoko kusesemasinya kangaka ukuthi kuvikelwe khonoko sokumele uhulumende laba asincedisayo ama-NGOs bangenele bancedise uhulumende lapho abangayenelisa khona ukuthi bebonakala ukuthi abantu bangathola bakulungiselele ukuthi abantu bazadinga ukudla ensukwini ezilandelayo kuphinde njalo ukuthi abantu izifuyo zayo zidinge ukuncediswa ngokudla nangamanzi lokhu vele yikho simile kukhona esigabeni sethu umumo wezinto awumanga kuhle lapho esiya khona kukhanya kulendlala sibili esiyilandayo
manje zikhona yini inhlanganiso eziphathisa uzulu esiyaye sizibone ziphathisa eseziqalisile
zikhona kande inhlanganiso ezincedisayo uhulumende ezinjengabolidi nezinye eziyazi ukuthi ngaso kufika esikhathini esinjengalezi zingenele zincedise okwakade ezinto sezifumile ngoba kade ukuliya kumnyaka ophelileyo hhayi abantu bebedobhidobhile njengoba izulu liye kuhle kangakani kodwa kathesi hhayi sesithi inhlanganiso lezi kuzadinga zibuyelele njalo ziyekhangela zibone ukuthi umumo labalini sikacebise ngama-reports abo kuhulumende ukuze uhulumende abakhombe lapho kulendingakala khona ukuthi bancedise khona ngokudla kwabantu ngoba abantu bengabulawa yindlala
manje nxa sikhangele zona izifuyo-ke zimi njani ngesikhathi sona lesi singakayi phambili ukuthi ngesikhathi sokuthi sokusilela kakhulu kunjani okwakathesi kuzifuyo
okwakathesi kande ngingathi mina ezifuyeni kusesengconywana ngoba uhlani bona obukhona obutshileyo busesekhona okwakathesi kodwa buzaya kuthabalane phela ngoba utani lowa usazange bavuthwa sibili baze basiye endimeni enhle bathe ukuthi uqhubeke ubukhona ngesikhathi lesi sobusika esilandelayo kwazise kuzaba lodubololo ukuthi kuzaba le ndlala yokudla kwezifuyo ngokunjalo-ke okwakathesi kusesengconywana ngoba sadobhadobha khonoko okukhona
Umnumzana Belief Kaule isakhamuzi seCholocho njalo wake wamela lesi sigaba ePhalamende ulilunga leZanu PF. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INewsday ithi kulomantshwa kobulawayo umnumzana Stephen Ndlovu omiswe enkantolo esetheswa icala lokusebenzisa amandla akhe ngendlela engayisiyo. UNdlovu ulokhe evalelwe njalo ukuthoniswa kwecala lakhe kuzaqhubeka ngolwesihlanu. INews Zimbabwe ibika ukuba uhulumende uthi kuyize ukukhethwa kukamnumzana Enoch Mupamahombe ukuba ngumeya weHarare. UMapamahombe ukhethwe ngamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change ngolwesihlanu. Uhulumende uthi unanza osaphethe lesi sikhundla umnumzana Stuart Mutiswa olilunga le-MDCT. I-Chronicle ithi abakwamanye amazwe ababukisa impahla zabo eZimbabwe International Trade Fair bathi bafuna ukuqinisa inhlelo zokuthengiselana leZimbabwe. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ah, sanibonani, sanibonani bakithi basakazi konke nabalaleli be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Bakithi ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje kura lapha mangisizwa abantu bekhuluma i-Studio 7. Bese ngisithi khona yazi iqiniso lona li-right iqiniso mpela liyamkhulula umuntu ngoba la kuneqiniso khona noma nje kungenakuthula kodwa ke iqiniso lona liyinto ephilisa abantu ngizwile laphana kuthiwa khona umongameli uMnangagwa owalalisela lo president waseFrance lo owine ama-elections and then uthi ungumngane wakhe angazi ukuthi bezositela nini ukuthi umngane wakhe uba kungenziwa ngama-elections ngoba siqala ukuzwa manje ngoba bekunama-elections esewine ama-elections sesitshela ukuthi ungumngane wakhe njalo ilizwe laseFrance kakade akusikuthi lingabe yisitha selizwe laseZimbabwe kuphela yilamazwe ahlala ekhuluma ukuthi khona no uhulumende waseZimbabwe akuzame ukuthi uhloniphe amalungelo oluntu laseZimbabwe, uhloniphe nomthetho sisekelo waseZimbabwe and so forth. So laphana mase kubuzwa futhi laphana isikhulumeli sabo uthi hayi khona lokhu kukhulunywa ngupresident wabo kungabe kuliqiniso ngoba ubonile ngoba laphana kusenziwa lokhu nalokhuyana, wathumela olimele walo iambasada ukuba abe khona laphana. So ke ngithe ma ngithi ngilalela kahle mayelokhu ephendula ebuzwa intatheli ngathola ukuthi shem njengehlala yenza bantu benkosi uyadayiva nje yazi uyadayiva ngathi ngumadribula ebhoreni akaphendule njengokuba imibuzo ibuziwe.
Salubonani, salubonani basakazi nani balaleli be-Studio 7. Basakazi nabalaleli be-Studio 7 ngiyakhala ngikhala ngalizano bandla. Esesiphenduke manje saba ngumhlatjelo, saba ngumnikelo womhlatjelo ngalezano le. Ngempela ngempela izano ngathi seyithathe yanikela ngathi emazweni. Sesihambe saphephela emazweni, nakhona emazweni ngapha la besithi siphephela khona. Abasifuni ke kwamanje izani yona ayikuboni konke kukho konke lokho, yona nje abakhokheli bakhona bezano abumnangagwa nabo gawule nabo suwenga nalabo obathungubalochuma lona bona ababhizi ngokufida amaphoketi abo ukuthi abantu phansi baphila kanjani. Hhayi akusindaba yabo leyo, ezilongibona babo abantwana befunda bebakhiphile bengafundi kwakhona eZimbabwe. Thina-ke ezihluphekile esithi sizamela abantwabethu yikho sokuyikufa kwikusasa lwabantwabethu lethu lokhu, ngoba ma ngabe sixoshwa kwamanye amazwe ukuthi abantwabethu sizobasa ngani ezikolweni, abantwabethu sizobafundisa ngani ngendaba zabo omnankagwa lesi. Siyacela abantu bakithi ukuthi phela ngabe ifi ngabe kuyabanjwana, sibambane sikhiphelezane, sike sithathe ama-differences nje siwabeke eceleni ukuthi wena ungayiphi iphathi, wena ungayiphi iphathi. Ezilungu waphuma izanu bantu bakithi, izwe lakithi lubuyele esimeni esirayithi. Asibambaneni bantu bakithi, sikhipheni izanu, izanu iyasibulalisa bandla.
Studio 7, Studio 7, linjani nje lonke bona ngapho. Gibbs, Ezra Chisa, Otungamile Inkomo, Osithandekile Mhlanga, lonke nje lizizwe nje libingelelekile. Hayi, siyazizwa mpela izindaba, mpela sizizwa ninjalo zijisa. Hayi, namhlanje zothanda ukuphawula ngebandla leZANU-PF leli. Ibandla leZANU-PF leli lithi liwine emakhaya. Lithi liwine emakhaya, emadorobheni liyadliwa. Umbuzo wami uthi kati bangaka abantu abasemakhaya, abantu abaningi abasemadorobheni nabasemakhaya ibapha abantu abaningi. Masibala nje abantu phela, ungakhangela iBulawayo, ukhangela iHarare, ukhangele nje amadorobho nje wonke lapho iZANU-PF idliwa khona, kodwa iwine emakhaya. Isikhuku seZANU-PF lesi sokuthi isiwine emakhaya, ivotelwa ngobani emakhaya? Kuba ngoba abantu emakhaya bayivoteli, ivotelwa ngoNdova yini? Ibandla leZANU-PF leli livotelwa ngobani emakhaya khona leli ability liwina khona? Lina bantu beZANU-PF liyafuna ukudlala ngathi, liyafuna ukudlala ngathi emakhaya vele iZANU-PF kayiwini. Ngitsho ithi iye emadorobheni lapha kuwini MDC emadorobho, lintshela ukuthi kule phathi okuthiwa ingawini emadorobho wonke amakhulu eZimbabwe, kodwa kuve nebandla ethiwa liwini emakhaya elinjengeZANU-PF. Utsho kuthiwa iZANU-PF siwinile ngaliphi? Ayi, lapho sinojogcekeni, lapho sinojogce. Mina zahlala ngisala ke khonoko
Studio 7, njani? Kuma umaphosa lapha kondolwane esigabezwa umakhulela. Hayi, lizwe linzima bakithi. South Africa la isijikela, sofanele sekhaya bakithi sevota saba nelaki ngoba siyavota this year. Next year, I mean, sorry. Kodwa ke ukuvota kwethu ngibona futhi sihlupheka ngoba abantu bakithi asicabanga ngokufana. Abanye basakhuluma ukuthi kuvotela umqondisi yabozapho bekhangile phela straight, bathanda nje amaqembu lawo ngenhliziyo njengathi siwathanda, ngoba amaqembu akithi lana siyawathanda kakhulu bakithi. Asiwo ukuthi kumbe siyawazonda ngoba siwathanda amaqembu phela ayisindebeleni, kodwa esikubonayo kayi ndawo kwamanje. Okwamanje mina vele ngifuna umqondisi bejoyine empelile ukuze i-Triple C sivoteleni yona. ngoba iopposition engiyibonayo elinqubekela phambili okwamanje ngoba lokhu silonke sikhuluma sithi sifuna kwethu ngamandebela alokanye sikuthole lokho ngoba kuleyinye impilo yokukhuluma impilo umnyango kwalapha ngamthika ekhuluma ithi laba azijonga azibonisela ukufa iqinisile bazakufa abantu ngoba lapha into enkulu kwakithi fanele sikhipheni izalo esihlale labantu sikokhuluma ukuyabelwa kwilizwe lakithi lokomthwakazi hhayi lapho siyangena sibe akwamanje vele thina njengathi njengami nje ngicabanga kanjani ngijoyine into engiyazi ukuthi kayindawo asinanzeleli bakithi ukuthi sifake sivote i-CCC sikhipheni izalo sikokhuluma ngesizwe sakithi ngiyabonga
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi ele Somalia, ele Ethiopia kanye lele Kenya azathola usizo oluvela eMelika ole $200 million eyokukhusela izigidi zabantu ezingamachumi amabili 20 million ezihlaselwe indlala. Umsakazo munye uthi njalo abahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo abanobudlelwano leqembu le-Al-Qaeda kwele mali bathi bathumbe isotsha lakwele Russia elisebenzela kwele mali lingaphansi kwenkampani ye-Wagner Group. Singene kudaba lwemelika. Umsekeli kamongameli waleli lizwe unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Eloba enkundleni ye-Twitter izolo, uHarris uthe lanxa kunjalo akalazo impawu zalumkhuhlane. Ngokunjalo uthe uzizwa elenhlanhla ngoba wahlatshwa wonke amajekiseni e-COVID-19. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Bengibona nje ngikhongonanzelela ukuthi kunsukwana ezedlule kumbe kunyanga lezi ezedlule iziphathamandla zikahulumende weMelika ezimbalwa bezikhanya lazo kumenyezela ukuthi ziba nje kumbe zile COVID-19. Ngingazi ukuthi imbangela ukuthi laba ngabantu abasebenza labantu abaningi hamba endaweni eziningi ezehlukeneyo behlangana loZulu behlangana labanye abantu abehlukeneyo. Kodwa bokuthabisayo ukuthi kule mibiko njalo eyokuthi uVice President uHarris kaguli laloba igciwane likhanya likhona emzimbeni wakhe kodwa kaguli kalalokho okuthiwa ngama-symptoms. Okunye okungithabisayo ukuthi uzikhulumele yena wathi uzaqhubeka esebenzela ngekhaya kazokuphuma ayehlangana labanye abantu. Kukhanya ngani ubela i-COVID le ngemva kokwethekelela eCalifornia. So singazi ukuthi kumbe igciwane leli lithethe khonale. Okunye njalo ukuthabisa ukuthi uVice President wahlatshwa amajekiseni womabili awuvikela, wahlatshwa nale i-booster shot. Lokho okungabe kuyikho okubangela ukuthi angabi lama-symptoms, akhali engaguli. Njengalokho kade sikubona esikhathini esedluleyo sibona abantu begula bebulawa yi-COVID ikakhulu ngesikhathi lesiyana abantu kungakabi lama-vaccine. Yikho okuthabisayo khonokho ukuthi labo abahlatshwayo amajekiseni omabili okuvikela baphinda bahlaba ama-booster sokulobufakazi sibili obugcweleyo obutshengisa ukuthi ingazi kubambe i-COVID yakhona kodwa umuntu kaguli kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa labo abalokhe bethikaza kumbe bethandabuza ukuhlatshwa?
Kuqakathekile kakhulu njengoba ngeke ngatsho ngaphambilini ukuthi u-Vice President uKamala Harris umuntu owahlatshwayo amajekiseni okuvikela ngathi ama-vaccines wahlaba amajekiseni womabili ekuqala leyesibili wahlaba ne-booster. Kuyakhulunywa ukuthi khathesi laloba elalo igcikwane elayo i-COVID kodwa kaguli ngumuntu nje oziphileleyo eyasizwanga ukuthi umbutshaywa likhanda kumbe uyakhwehlela kumbe sokumele aye esibhedlela. Ngakho-ke mina ngilokhu ngiqonqosela lokhu engikhuthaza uZulu ukuthi nxa labo bangakahlabi lamajekiseni kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi abantu bahlatshwe bavikeleke. Siyabona njalo ukuthi inani labantu abahlaselwa yi-COVID lapha kwelemelika likhanya lisehla lokhu liqhubeka lisehla. Kodwa laloba kunjalo kasikwazi ukuthi kuzinyanga ezizayo kuyabe kuminjani. Engxenye singabona njalo lomkhuhlane usumemethe. Ngakho-ke ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni okuvikela ama-vaccines eyawuqala eyesibili le booster shot ngiza sokukhulunywa njalo kakhulu sokukhuthaza ukuthi abantu bathathe ama booster shot awesibili. Lokho akangazi ukuthi abantu bazakwamukela njani, kodwa inkuthazo yami ngeyokuthi abantu asihlabenini amajekiseni okuvikela la eZimbabwe. Bakhona njalo abanye izihlobo zami lami engizaziyo abalokhu besithi ye asihlabi thina ye unje konje asihlabe amajekiseni asikwazi ukuthi kuyini abasifaka khona emzimbeni ye bazasenza sibe ngamarobhothi. Omunye umngane wami wanjela wathi umntanakhe wathi khona kuye amajekiseni ona la esiwahlabayo in 2 years sizaguquka sibe zinkawu. Ngathi kambe shua ngakho-ke hhayi asoze siguquke sibe zinkawu, siyabe lokhu singabantu siphila sile mpilakahle sesivikelekile ke emkhuhlaneni we-COVID.
Unkosazana Brenda Moyo isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle eMelika.
Dien Sansa Laksifa umkhubo osubhakhile emhlabeni wokuhlekelela ubunja lobunyamazana kusenzakala. Angilankani labo ubunja lobunyamazana that has costed lives of foreigners in South Africa. Dudula demons have taken over from the Lindala Repatriation Center, a detention facility for undocumented migrants in South Africa. This world has become hell, and South Africa is the capitalist city. Deep Sloot is the union building. Dudula movement is the cabinet. Unhlanhla ithungamela. Abakithi bakhanzingwa bephila kwenziwa idilingathi. This South Africa place of gold is the merciless. Fare thee well, son of the soil of the sun shall bury you. Mdloli omhle. Let me moan the un-African tendencies by South African elements behind the Dudula Operation Loyalist, led by Nhlanhla Lux. They drink dry our blood for wine. They munch cold our bodies for dinner. I call them saints of Satan, the vampires. Their appetite for Zimbabwean blood is unquenchable. Izilakalaka zabo zivingqoza zixoze igazi labafowethu. Baminza thina, babhodla abafowethu. Ramaphosa and Comrade ED, lithini makunje. Lakhelene abantwana sebevukelana, lina libhizi ngamakhapachino. Sisman, a minute of silence. Dear Santa Lux et al., you have decided that a son of Kes, the father of four, a gardener in the Four Ways neighborhood of Johannesburg, South Africa, by the name Elvis Mpota Zwenyati, be dead at 43, leaving behind 4 kids. They say a dead foreigner is more of a convenience to them than a live one. In Deep Sloot, Extension 1, on Tuvelisa Street, 20 meters from his home, early hours of the morning, Wednesday, April the 6th, 2022, Elvis Mpota Zwenyati is gruesomely murdered. A minute of silence.
Desire moyoxide imbonga enkulu esola ke udlakela oluqondiswe kwabo kuza kwele South Africa olubangele ukubulawa kwesizalwane seZimbabwe uElvis Nyathi. Makalale ngokuthula siziphethe ngebezihamba phambili. Isilinganiso sokuwa kwedola leZimbabwe iye-on-year inflation sesikhwele sayaphose kukhulu 96.4%. Sokusele insuku ezintathu ukuthi kugqitshwe uhlelo lokubalwa kwabantu olwe 2022 Population and Housing Census. UZulu ekhuthazwa ukuthi abambisane lalabo ababalayo njalo aphendule imibuzo ngokugcweleyo. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris usebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.